Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alitshumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zwirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZwirebo bakubuthwele 21st Reserve Force esiqhintini seMount Darwin. UZwirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amapolisa akathesi asetshelabantu laba ama-suspects.
Ye, singathi-ke kuhambe njani khona ngale eChicken Inn Base?
Sisakhangela Dube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2. Amandoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsoja. Baya phandle, bephenduka. Kwase wafika omunye futhi indoda leyi. Yadubula umsoja wase wafa, yachaya njalo omunye, bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo kusocial media.